asikabile date, sisapolisha mbijana ama-final touches, sisalusa okunye, ngoba kumele ukuthi singangena ebantwini sibuye singabi lokunye okusikhathazayo. Sifuna ukuthi singangena sihle singene right through siqede. May 1, May 2, 3 months, sihle siqede singabi kwenye futhi esizaba nayo.
Yes, ngathi khonapho kodwa abantu bathini ngohlelo lolu nxa likhuluma labo nduna ngokusebantwini?
Ucabanga kwabantu kuyashiyana, abanye baphikisana lakho ukuthi hayi izinduna soze zikwamise lokhu, but thina asikashuwa lathi kodwa sibe le-training sibilezwayo kulaba abake basebenza udaba loluphose lifanele lwethu besitraina ukuthi senze njani nxa sesifikile ebantwini. So sizakhangela ukuthi abantu bazalemukela kanganani nxa sesifikile. Kuzima nje ukuthi wasesa ukuthi ubone ukuthi ungakafiki ebantwini ngohlelo oluthile bathini ngalo, ngoba kasange senze lokho okuthiwa i-preliminary ukuthi kuyengena ebantwini senze ukuthi sibone ukuthi bazaziphatha njani. Kona sizawuthi sikalisa khona sizabona ukuthi baziphatha njani.
Yes, siyabona inhlanganiso eziningi khona ngapho kulabo bhejhu likaZulu kule Save Matabeleland Coalition.
Yes.
Lezinye ziyakhonona baba nduna zithi hayi bantu ngako uhulumende ngakasondele eduze lizenzele lina lizinduna uhulumende wekhatshana sibili uyangena kanganani uhulumende uhlelo lolu
ezintweni ezinje? Kuvela sozithola abantu abavumayo bonke, abanye bayale abanye bayale. Well, yidemokrasi yona leyo. Ungazake sicabange sonke okufananayo. So lezi yihlanganiso eziye zakhona zivele izo ezingazani zithi ha lokhu asoze kuye ndawo. So ba-right labo nxa bekhuluma khonokho abakukhulumayo, kodwa thine sikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe abantu bazakumukela basitele ukuthi kuyini okubahluphayo, bafuna ukuthi kwenziweni.